Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 11 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwababulawa ngesikhathi lesi. Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 50% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda.
Impuphu izaduba, kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumbu ayigijimise kwesabeki.
Imbongi yelupani u-Obed Dube owazakala ngokuthi i-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi.
Indlova isindwa ngumbobo wayo, umamaqotha kehlile ukondla abantwabakhe, umntwana wendonga emqansweni ubambelela kunina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa ngesikhathi lesi. Lokhu kuphume emhlanganweni wezinduna obusenziwa kobulawayo izolo. Umnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazwe lo lapho okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Iphephandaba leChronicle lithi umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Jarumbira uthi umhlangano lo ngokugcina ngemva kweminye abayenze bedinga indlela yokuba lesisambululo kudaba lolu kunyanga ezisanda kwedlula.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Abuhlangano othela kwesifazane enhlanganisweni yamanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches bathi bazovotela kuphela abantu abatholisa besifazane lamantombazana amathuba okuzithuthukisa la ukungena ezikhundleni zobukhokheli. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eyeTwitter. Kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mlungisi Dube uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane beZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50% ngokufanayo, kodwa senanzelela ukubana eParliament bakutshwana kakhulu okutshengisa ukuthi amathuba baphiwa amathuba alinganayo kwezepolitics. Umbono nje uyabulungile kakhulu ukuthi uyenze ukubana bekwanisa ukuthi bethole ukumela abameli babo abakwanileyo nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo, nalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika asambeni sevuthela umuntu ongumama, izini kuParliament sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, even emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela omama lobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke ngasambenini sivota, sivotela abantu abanjalo, mama nobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame, abafuna ukuthi obaba labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iphathi yethu thina silo muntu wesifazana, and wantu wesifazana wonke uyabona ukuthi kona bapiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lati tisingabantu ngabafazi siyakwanisa ukulibusa leli lizwe lati njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumapamisa njengomama ndi omama yibo abagcina abantwana ukusukela umzwane zamzala kuze kufikele umntwana ezekhule sibili yenzela yakhe imuli usuke ezandleni zobomama.
Umnumzana Ngqobizi Thakhumalo, isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP, uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hatshi inzondo esebantwini, athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe.
Kufuze kube labathi ngesilungu paradigm shift, kube lesigaba ukuthiwa khona hayi lokhu kakume. I-language ye-hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo, kuba sinjengabantu abahlezi endlini elepetroli, eleparafini, elegasi, kodwa sidlalisa umentshisi. Ufunakala nje oyedwa uzaxwebha nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo, ngoba i-hatred ekhona ku-social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona la bayathethisa, bayathuka. I-language
umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelezombusazwe.
Sibona ukuthi omama kuyini asebekwenzile esingaku lalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungela kulingana phakathi kwabomama, lokhe kusihlukuluzwa, i-gender based violence ilokhe iqansa. Sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu zithi lanxa abesifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Imkhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga iyaqhubeka endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubandla leli. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla omabili, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sina njengo-ZAPU simatasa ukukhankasela ama candidates wethu amabili for MP lama-councilor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili ende njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhota izindawana zonke zabesegwanda sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC. Owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso sababiza sabahlalisa phansi sabayenza okuthiwa i-induction ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye yokuthi kuvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini, ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo bathole ukuxhotshwa umbuso ozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo liyakwazi ukuba njalo MTC lisematheni abantu njalo asiyo mfiso ukuthi abantu abanjengabantu betukusiyo nale mithwayo ngabantu akade bekubandla le-MTC baphuma abanye bakhona bazwande ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezikabethile so yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlamelo ungavuka kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusezwa ukuthi sesifike namhlanje ukuthi ungekho udlame asisho ukuthi udlame alisoze lenziwe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni lezimbabwe libandla elibusayo elezanu p f labona ababakhulunya be-TCC noma ngeke bakhulumele
Mnumzana Ndlovu kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselo
Cha asikahlangani lazo kodwa ke into yodlame lokusukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo thina njengoba ethile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuqhiwi behlukumeza abantu bebulala
Dube lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omamasipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo balwisana ngqo suku zonke lo dubo lwamakhodoza amagodi lawa asemgwaqweni lo dubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini lo dubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo kungabi nalokhu esesikubona lapha nalapha angasiphonga uhambe uhlangana lenqumbi zedoti so thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonokho phambili okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption
Isiqhiba Ndlovu kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni
uyabona baba Nkomo uba bomthembo uDube lapha ulifaka sobala uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi ubulawayo beklini ubulawayo ebesizincoma ngaye ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe kodwa ke kuyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani kube yibo abaphethe kathesi usodolobho wakobulawayo we-MDC tiye yakhe le why bebengakwenzi isikhathi sonke leso so izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano
akuyiphethe ngamafitshane tu
ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo asiloqiniso baba ugatsheni ukuthi izaphu kanye kazihlephuke kathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu siyakwazi ukuthi sokuke kwaba labo zaphu 2000 bagijimiseni babuswela labaninginingi amazaphu sekuyaba maningi nje
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulijumi nanhlanu ekhulwini i-15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimota. Iphephandaba lobulembu eleZim Live libika ukuba inhlanganiso ye-Grain Millers Association yazise ukuthi i-10 kg yempuphu ebithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane zamadola eZimbabwe i-$955 isizabiza amadola ayinkulungwane lekhulu 1099. intengo yezinto eziningi ezigoqela isinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka iloba nini. Ingcwethi zithi imbangela yalokhu yikuswela uhlonzi kwedola leZimbabwe obekuvele kukhona kanye lomthelela wempi yakwele Ukraine eqalwe ngele Russia. Buntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Intengo yempuphu kayisoziyekeli ukukhwela ngoba siyakubona ukuthi lo nyaka kuvele kukhwamile. Impuphu izaduba kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumba ayigijimise kwesabele. Sesifikile futhi kulesana isikhathi esabo 2008 lapho esike sagijimisa khona kakhulu impuphu. La minyaka enemibili emithathu edluleyo lapho kathi sokusenziwa khona amaqhinga okuthi mhlawumbe kuthiwa impuphu afike endaweni ethize abantu bayebuthana khona nekutshona kuyisikhobekho. Isimo esisikhangeleyo kathesi sikhangele lokuthi amafutha intengo yayiyakhwela khonokhuyana kwenza ukuthi into yonke iqanse. Sisesimeni esibi kakhulu, isimo esingaphose sithi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende ama-civil servants labanye nje abaholiswa nguhulumende babephose bakubona bekhuluma kakhulu ngokuthi ihola abaliholayo lincane kakhulu ngoba kathesi sikubona-ke ababekubonile bona singakakuboni. Lanxa nje sasibona abanye befuna ukubaxotha imisebenzi besenza lokhu lalokhana bebahlukuluza, kodwa abantu benkosi babekubonile ukuthi isimo esiyakiso sibucayi ngoba nxa kathesi ucabanga ukuthi impuphu i-10 kgs izaba i-1000 and something njalo emaphandleni lonyaka kulalutho okuzabangela ukuthi abasebenza emadorobheni bathumezele abasemaphandleni impuphu. Emaphandleni kakudliwa ngemgane emncane njengedorobheni, abantu bayadla ngoba bayasebenza. Sokuzabangela ukuthi mhlawumbe nxa umuntu hola cabanga ukuthumeza ama-100 kgs emakhaya khonokhuyana ke sokuyisimo esibi kakhulu.
Kukhona yini Dube okungenziwa nguhulumende ukuvikela uZulu kumthelela wokukhwela kwentengo lokho?
Sokufuna ukuthi uhulumende akunanzelele ngelihlo lokhozi. Okwakuqala izisebenzi kahulumende siyakwazi ukuthi bezike zakhuluma ngokuthi ihola bayihola imncane bebeqondile abantu labantu ngoba siyakubona ukuthi lapho esiyakhona kumnyama phambili kumnyama lemuva kunzima. Okubangela ukuthi uhulumende okwakuqala kaholise izisebenzi zakhe imali eyaneleyo ezakwenza ukuthi zisebenze imisebenzi ilizwe liqhubekele phambili. Imali eyanelayo nothi le encane abayithola kathesi, uhulumende kaholise izisebenzi zakhe imali elingeneyo ehambelana lokuthi umkhono welizwe umnotho welizwe uminjani njalo intengo siyayibona ukuthi iyaqhaza. Okwesibili uhulumende ngasokunje sokumele enze lokhu yena sithi ukusubsidize ama-prices, abantu bangaze bayezwa ubuhlungu bentengo directly ukuthi kathesi into le isisifuthele. Ngasikhuluma ngamafutha kunje kwamanye amazwe uzafica ukuthi yebo yeintengo ingabe ikhwele kodwa kayikhwelanga kakhulu, kodwa thina-ke kuhle kuqanse uhlubuze ubuhlungu lobuyana. Le ntengo yezitolo lapho izakhwela kwesabeke okuzakwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu lobuyana. So kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe izimali zakhe zama-tax asubsidize izintengo abantu ukuze azizwa ngoba kade siyakubona ukuthi sihlangana lendlala kuleli lizwe nxa kuvuma uhulumende ka-importe umumbu athenge umumbu omningi emazweni la tholile inala abise kube lo mumbu omningi elizweni abantu bangashota impuphu emakhaya bahambisa abantu bayeholiswa ama-50 kgs wona abajale ukuwaholiswa impuphu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Imbongi elupane u-Obhedi Dube wazakala ngokuthi yi-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi labahlabeleli abagoqela u-Albert Nyathi, Bongani Ncube, Prince Mzilankatha, imbongi kaMthwakazi, Sithandazile Dube, Desire Monoxide, Sikhosana Buhlungu, Abednego Sikhosana kanye lomlobi uBarbara Makhalisa Nkala umphathise ekulobeni eyinye inkondlo yakhe. U-Obhedi usanda kwamukela imendulo yokuba imbongi elohlonze elizweni emkhosini we-National Arts Merit Awards okutshwe eHarare ngenyanga edluleyo. Asizweni exoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngapho elandisa inkondlo yakhe ethi Women's Day ekudlalade lakhe elithi ngile stress.
Indlova isindwa ngumbobo wayo, umamaqotha kehlile ukwandla abantu bakhe. Umntwana wendonga emqansweni ubambelela kunina, umntwana wonke uqala ngokukhuluma ibali elithi mama.
Ye, okwe collaboration ngiyakuzwisisa ngolimi lwethu esintu nelilima. Ngiyake ngibone ekhaya abantu abalimayo abatsha inala ngabanxusa ilima, abantu babuye lenkabi kuhlakule ukuqeda insingo elange lilodwa. Pho ke endimini esikuyo le ungazenzela okwakho wedwa. Uhamba wedwa nje umduna wendwangu akwandanga ukuthi nje uqonde ucace nyake mbona abanye abaculi abaloduma abalohlonzi bahlabela abanye abaculi okungaka ukuthi ukuthi lisebenzisane lenzilima kwandu kuba kuhle ekuloveni ngisebenzisane lo mama uBabra Makhalisa uBabra Nkala inkondlo zami ezilithumi zibe khona lapho
uNkulunkulu alibusise lonke jikelele bomama bethu. Inyanga ezisiya galolunye lisithwela kusihlaya, mhela kusihaba, kubeletha kuthinga isibindi esedlule sombulali, kodwa likutshaya indiva liqinisele njengezigqila, kumunyisa kufani lokumamatheka nje, kubeletha umntwana kufani lokubobotheka nje, ihlongandlebe lomntwana kuthiwa lifuze unina, olungileyo ufuze uyise, konke lokhu likutshaya indiva njengompostoli uPawuli, kuyisipho umamela asiphiwa ngumdali.
Mazocela umujaha ocula umculo wezokholo uAbednego Sikhosana ngayafaka lamela imiphimbo lapho ubaba uSikhosana ke uSikhosana abantu abamqala ngokuthi ngudlala ntethe untethe laye wenza ingoma yakhe imnandi kakhulu ayenza lo baba uMadlela wangicela njalo lami ngangena lapho ngafaka iphimbo lami sizama ukuthi senze into ebophekileyo into elohlonzi elesigqi ezaba lengqikithi ukuthi uma abantu beyizwa uma siyenze sizinhlanganyela ingaba lesizothando sithunzi okungenzuthu
Leyo yimbongi elupane uObedi Dube iAfrican poet othi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha ixhasana lezinye imbongi labaculi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abathengisa umumbu omanzi esitaladeni u-50 Avenue sebethwele nzima ngokungathengelwa umumbu lo osicina usoma. Iphephandaba leChronicle lithi owakhethwa ukulungisa umgwaqo wembuzi roundabout eHarare uselandule imbiko yokuthi umgwaqo lo uzabiza imali elutshwana kulaleyo ekhulunywayo. Lo mgwaqo ubikwa uzabiza imali engamadola ayizigidi eziyi-9.85 million dollars hatshi i-65 million dollars ekhulunywa enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp. Kungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi
Thatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi uthwa kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena uBulawayo vele bevele bebandlulula. Lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo elifasi mashaba lo unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhutha nje uli lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele bakhi babayalisayo in fact ababefuna ukuthi into ziyenziwa kubo njalo babavimba zonke izinto lezi zisenzeka kube sothiwa i-citizen coalition for change iyehluleka ayikaze yabusa bona ebezani bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani belethuzi elidala elingumonga umgameli wabo so bantu lingabavoteli la bantu bezani PF lapho bayanye yibo uthulani Ndlovu enkasi osikhobo khulu
salibona kanjani ngisho siswam ay osikhobo kanjani sopha osikhobo khulu lingabe lehluphe loza
yes sanibonani sanibonani bakithi lonke balaleli be studio 7 nabasaza bonke thimba ukuthi abantu bayaphila bakho baphephile basayibambe lapho abayibambe khona ngesigaba se-corona ye bakithi namhlanje lockdown yesibe kusesekudaba olufanayo ngesikhathini kodwa lokusilungisa lapha nalapha ye okhulumayo lishabona elikhulu esigabeni sakosiwo kwelaseplumtree ekukhanyani ncubi kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasesipsilon ye indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto kwadi benkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesizalana emzansi for ukuzofuna umsebenzi lokhu kwakuthiwa khona ngaba befuna ama-greener pastures so ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi jikewu zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenelela bomama and so forth kwabonakala sebethatha umzansi bewenza idukwe cha akusona idukwe leyi lapha kuselinikwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi so ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa i-South Africa isikhululekile umbuzo singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazodigwaqa khona lapha basebelahla umgomolwana abaza ngawo ukusebenza manje sekuminyene lapha akusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi so ke ngithi bakithi naye operation Dudula abantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathengisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi basekuzimela khona lapha bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi ngibonge bantu benkosi ngithi asiqapheleni ye nasi operation Dudula isimi isemnyango bakithi ngiyabonga kumele kuyo ndawo
nangagwa uya ku-South Africa nangisegoli uyakuzwa abantu bayaxotshela amazwa abantu babo kathi kalapha siye emakhaya uza angazi namafutha avela kodwa avotwa ake sicabange ubaba siyasicaka akake bamhlavu lathikhanye yabo
salibonani salibonani lonke kulo
badala asiyelike kuseleni laba abantu abalokhu bekhuluma ngokuthi ibrawuni badala alinanto iqiniso ngithi emathebeleni brawuni kade abantu abayazala ikathi kungathiwa yilo akula gona ayikho lengamanga amangayo abayo abayo besitshelwa amanga kuthiwa yibrawuni yakhe ayikho besiplashaplasha nangakwazi ingamntu yasiyizihofu sezingamntu yasingabantwana nongasikuvule lokhu asingeke sizakusaphasa kuvumathinta ngosuku olulodwa asingezasika kuvumalangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilangilang
kokuza kuzogamula abantu amashuluki kwakhona mabrafu ezifana ke makhosha kuke ezifana ukuthi ground ikhamba ke ayikade bekuthe khona manje basilaye kaphi ke khona eyo iyaceda abantu ground abantu abayethethi nangamanzi bese kuyena ka
eh salibonani lonke ku
eh badala asiyeli ke kuthele ndaba abantu abalokhe bekhuluma ngokuthi ye ground bafadala ikna alilandi una izo lithi emathebeleni ground ikade abantu bayazana.
Lawukebe kungamazi enu dina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwabalabo ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Intengo yempuphu lokunye ukudla isikhwelile ngesilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini 15%, kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.